igcikwane le-coronavirus ngade ngivala lathawonizi ze-BBC besithi kufunakala imali engange 1.6 million pounds ukuthi bedevelophe i-vaccine. And so far lapha e-UK ukuthi balemtshina le-equipment ephezulu ukuthi vele ama-diseases angikhona bayahle bawakhontrole engamemetheki. So already abantu bangikhona bayabasaka kwendawo ezifihlekileyo ukuthi abantu bengaphumi besabahlola ukuthi balalo nalelo igcikwane. So lapha elizwe leli inotho yalo iyalivumeli ukuthi kungaba legcikwane bayehle begijime khonapho behle bezame imizamo ukuthi igcikwane naleli lingamemetheki.
Ekhaya uhulumende uthi kulabantu abangafika amakholo amahlano abake baba semazweni lapho okulegcikwane leli. Ngokunjalo uthi abezempilakahle bahamba ezindlini zabantu laba nsuku zonke ukuyabahlola. Ungathi yindlela eqondileyo na leyo enginqabela ukumemetheka kwaleli gciwane?
Bayi-right vele abantu bona laba kumele bebehlala ezindaweni ezinjengekuthiwa ngama-infectious diseases controlled area ukuthi umuntu uyavalelwa kuwodi engavunyeli ukuphuma abehlolwa khonapho. Lokhu kokuthi bebe besiyahlolwa ezindlini kunzima ngoba ngeke ubekwazi ukuthi umuntu yena lo uyasuka aphume yini kumbe aye esitolo ukuyathenga something. And into ekhona ukuthi sebethestile yini abantu bona labo bathola ukuthi balegcikwane yini lona leli le-corona kumbe bayikucabangela ama-figures abo how accurate are they. Lapha e-England umuntu bayehle bemtheste khonapho nxa bemcabangela ukuthi kulama-symptoms uyahlahamba esibhedlela bemtheste behle bebona ukuthi ulalo igcikwane kumbe alalo. Kodwa lokho kweZimbabwe kulama-facts and figures yini kumbe ngokokucabangela.
Njengomuntu osebenza kwezempilakahle ubona angani ilapho abazakwenelisa ukwenqabela leli gciwane bathole umuthi wokulelapha liyabe selidale umonakalo onganani?
I think kuya ngokuthi ilizwe lelizwe likubamba njani wona lowo mkhuhlane, ngoba ngabona lakade World Health Organization sebeyenze ukuthi umkhuhlane lo ube yi-global health issue. So lapho into ezahluphayo ukuthi amazwe angela mali okukwanisa ukuyenza imithi yokuthi benqabele igciwane leli yibo abazathwala nzima kakhulu. Kodwa amazwe lawa ale mali abalemithi ephambili nemtshinathina yonke nale yokuhlola ephambili yibo abazeyinelisa ukuthi igcikwane leli bengani bayalimimethisa. I-problem yiyona le yokuthi ama-African countries anjengawe Zimbabwe ama-government ethu ayehluleka nokudila lezinto ezinye ezincane xa sokule gcikwane elingaka kulusizi kakhulu. And it's worrying because yazuza ukuthi baza kukwanisa yini na.